Lokhu kutisebe sithathe lamasala rethu bafunga ukusixotha imisebenzi. Bengasixotha imisebenzi ngoba nozancedisa ama-patients ethu. Thina esikucela ugovernment ukuthi bona bengenele bethenge amaphilisi akwanayo. Ama-patients ethu siwakhangele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela yokuthi nxa sincedisa ama-patients ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zifuthi, izinto ezinjalo. Izinto azimanga kuhle, odokotela kabakho. Abantu bafuna ukuncedwa. Yikho lokho simelele ugovernment ukuthi bengenele ngokuphangisa, abantu bencedakale, odokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela konke bachile umsebenzi ngenxa yokuthi abanye bancitshiwe ama-salaries abo, so abana lezi mali zangkhona zokuya emsebenzini.